bekungabizwa ozwayo eCountry Park namuhla emavinkilini emasimini lapho abantu abahlala kuleli lokithi abaphume khona ngobunengi besiyabhalisela ukuvota ngapha bejabuliswa ngomculo wabahlabeleli abehlukeneyo abagoqela uWinky D, iIyasa, uSikhobokhobo loGuluva
7. IZimbabwe Electoral Commission iqale isebenzisa umtshina owodwa kodwa ngokwanda kwabantu icine isisebenzisa emihlanu. Isicukuthwane salikhomishini unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi ekutshoneni kwelanga izolo bese bebhalise abantu abazinkulungwane ezingamatshumi amabili wobulawayo. Elizweni lonke iZEC ithi isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu. UMakhuphe uthi bazaphenduka njalo eCountry Park Primary mhlaka 5 kuthi mhlaka 7 kusiya ku-8 Nhlolanja bazakuba eCountry Park Secondary School.
Siyakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke beloko besiza ngoba eCountry Park sizaba khona futhi after this event.
Obona ngokwethula kwemibiko kunhlanganiso yeHabakuk Trust, unkosazana Blondi Ndebele uthi uhlelo lwanamuhla belujonge ikakhulu abasakhulayo bona abaxwayise ukuthi bengaphatheki kundaba zodlakela.
Abantu abatsha bethatha iresponsibility lawo berejiste ukuvota kufeke babaphambili into yenza ama-elections ngoba sekuyisikhathi sokuthi abantu abatsha lawo bekhokheli.
Inhlanganiso yeZim Rights kobulawayo layo iphathekile kulo umkhankaso. Asizweni isiphathamandla sayo uMnumzana Themba Chiveya.
Uhlelo lolu sithi sizama kakhulu njengoba libona ama-artists achiyeneyo. So ama-artists la sibona ngani it's a strategy edonsa ikakhulu ontanga.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZEC ehamba khona ebantwini lugqitshwa kuliviki ngolwesine. Kodwa abayabe bengakayenelisi ukubhalisa ngalelo langa bayenelisa ukuyabhalisa emahofisini eZEC. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.